ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 17 Mfufu 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
to monarch meetings, events and conferences being hosted here in Bulawayo, the theme of this year's Exporters Conference: Rethink, Reform and Export.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethula okusemthethweni ugwalo lwezibopho zokuthengiselana lamanye amazwe olwe trade and export policy kobulawayo.
Engingakutsho ukuthi nxa indaba isesemthethwandaba sithi thina ibe indaba esegudini, asingake sitho ukuthi kuzahamba so kumbe akusoze kuhambe so. Sizamelela umthethwandaba ukuthi inqume lokho okuncumayo bese sikhuluma-ke sigcwalisa lokhu kuyabe kuqunywe ngumthethwandaba.
Udaba lokuthi umkhokheli webandla leMDC oqotho ngubani obeluthethwa namhlanje edalela eSupreme Court eHarare ludluliselwe phambili. Umnomzana Elijah Cummings onsundu obedume ngokulwela amalungelo abensundu elilunga ledalela amarepresentatives kubandla lamademocrats khonapha eMelika kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule okusemthethweni ugwalo lwezibopho zokuthengiselana lamanye amazwe olwe Trade and Export Policy 2019-2023 lamhlanje emhlanganweni wabosomabhizimusi owenzelwe kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Mnangagwa wethule lolu gwalo emhlanganweni wabosomabhizimusi abathengisela phandle kwelizwe owezimTrade Exporters Conference ogijima ngendikimba ethi Rethink, Reform, Export.
To more national meetings, events and conferences.
Kuyangijabulisa ukuba umhlangano lo uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Rethink, Reform, Export, njalo ngokuqala ukuba uqhutshelwe kobulawayo ngesikhathi sizama ukuvuselela ezokuthengisela phandle kwelizwe kanye lombuso wezabelo.
Umongameli uchaze ukuba ngempela imitshina yamandla kagetsi ama-transformer ayanyamalala ezweni, ethi sekumele kuphunywe le ndlela zokwenqabela lumonakalo.
Ngempela ama-transformer ayanyamalala elizwe lonke, ngakho kumele sithole indlela yokumisa ukunyamalala kwama-transformer elizwe.
Usomabhizimusi umnumzana Benson Tini ukhalaza ngokuthi abasatholi inzuzo yokusebenza kuhle ngenxa yokuhamba kwamandla kagetsi mahlayana.
Ya, into ekhanye iqakathekile ephume lapha yikuthi khona engiyibona mina into izinto ezintathu. Okokuqala yikuthi khona kufanele sibone ukubana indlela ama-exporters abasebenza ngayo yenza ukuthi khona banelise ukwenza ama-products lama-services athengekayo, a-competitive, azathandwa ngamanye amazwe. And then okwesibili, imithetho ekhona, imithetho eyenziwa nguhulumende ibe yimithetho engantshintshi nsuku zonke. And okwesithathu ukuthi khona sizame ukuthi khona nxa ama-company la e-exporter sizame ukuthi singabavimbeli, singenzi ukuthi kube le mgoqo endleleni, senze ukuthi kube lula ukuthi bathumezele impahla zabo overseas.
Omunye njalo usomabhizimusi umnumzana Bekithemba Nkomo uthi kuqakathekile ukuba ilizwe libe lemithetho ecacayo yokuthengiselana ukuze amabhizimusi asebenze ethola inzuzo.
Ngibe disappointed ngopresident ngoba uyengezelela iproblemu yakhona ekukhuluma ukuthi kuyenzakala, kodwa angimzwanga enika isolution ukuthi kona sengizahamba nyobuza beze ukuthi silwane lesi sidla ama transformers wafaka ngapi akusela manje ifama olwaluda silimi kasenze lutwa imbuzi sanzi kuyona semadamu siba lezibungu nenkomo we can't export ungayezesa akula founder ama transformers into manje sayuthi sesiya export ama transformers ezwako bayawalungisa amacha bawa export eMozambique bethenga ama gates or something sikhuluma la afileyo aya ngapi nxa selungisi
uqondiswa ezimtrade kobulawayo umnumzana Similo Nkala uchasisa kabanzi ngomhlangano wanamhlanje
silapha ngeconference yezimtrade izimtrade annual exporters conference I theme yet for this year it's rethink reform and export
amankampani labo somabhizimusi abadlula amakhulu ayisithupha bangene umhlangano walamuhla we-Exporters Conference 2019 njalo ngokwakuqala ukuba uqhutshelwe kobulawayo abathenga impahla abasuka emazweni agoqela iSouth Africa, iZambia, iAngola, iNamibia, iBotswana, iDemocratic Republic of Congo, United Kingdom labanye bebekhona emhlanganweni walamhlanje osomabhizimusi bacele uhulumende ukuba umthelo wamachumi amabili ekhulwini abawuhlawula ngemva kokuthengisa impahla phandle kwelizwe uyabasinda ngakho-ke kumele abazwele ayekethise eminye imithetho okuza kwenza labo basebenze bethola inzuzo ngimena iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Daba lokuthi umkhokheli webandla leMDC oqotho ngubani obeluthethwa lamhlanje edale leSupreme Court eHarare ludluliselwe phambili kulandela ukuphikisana okwenziwe ngamagqwetha kaChamisa lakankosazana Thokozani Khuphe abesala ukuthi uKhuphe asuswe emthethwani ndaba esithi laye ulokokwenza lo daba lolu. Umthethwani ndaba lo ukhangelelwe ukunquma kusasa ukuthi uKhuphe avunyelwe na ukupha imbono yakhe kuleli dale kumbe hatshi. Lolu daba lwakhwezwa emthethwani ndaba lilunga le-MDC umnumzana Elias Mushavira othi uChamisa wayevele ekhethwe kungekho emthethweni ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirai owayekhokhela leli bandla owakhetha njalo lo mnumzana Elias Mzuri. Elinye lamagqwetha kaChamisa umnumzana Thabani Mpofu uthe kuzamele amaphepha asetshenziswa edale le-High Court elanquma ukuba uKhuphe nguye umkhokheli oqotho webandla le-MDC asetshenziswe njalo lesisekelo sombuso webandla esiyiso. Ibandla le-MDC lilezisekelo zombuso webandla ezimbalwa. Sixoxe lonobhala jikelele webandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Khuphe umnumzana Abednego Bhebhe ukuze sizwe imbono yebandla labo ngalolu daba.
Well, mina ngumbono wami mbona ngani okokathesi ukuthi asingake siqalise ukuthi ubani ukhangeleleni ngoba ludaba olusemthethwandaba. Okuqakatheleyo ukuthi abantu bayagcwalisa yini izinqumo zomthethwandaba kumbe njalo abafuni ukuthi bazigcwalise izinqumo zomthethwandaba. Okuqakathekileyo khona ukuthi sikukhangele ngendlela enjalo. Kodwa ngokuqakathekileyo njalo yikuthi-ke abantu kufanele bazigcwalise izinqumo zomthethwandaba. Ngokunjalo-ke nxa singabantu kufanele sazi ukuthi-ke kulezinye izinto esingaziphikisa nxa zinqunywe ngumthethwandaba kodwa kunezinye esingake saziphikisa zinqunywe ngumthethwandaba. Ngesizathu esinjalo njengephathi ethi yona imela ilungelo lokuqakatheka kwezomthetho sikhangeleleke ukuthi kona siza kuqakathekisa-ke okwezomthetho okuzaphuma emthethwandaba.
Manje singathi umthethwandaba uthi umongameli webandla lenu unkosazana Thokozani Khuphe nguye umkhokheli oqotho kungahamba njani khonapho njengoba siyabona ukubana sekungamabandla amabili ehlukeneyo?
Engingakutsho ukuthi nxa indaba isesemthethwandaba sithi thina sebeyindaba esegudwini asingake sitsho ukuthi kuzahamba so kumbe akusuze kuhambe so sizame ngilandelela umthetho wandaba ukuthi unqume lokho okungumayo bese sikhuluma ke sicwalisa lokuzayo okunye umthetho wandaba.
Nxa sikhangele udaba lona lolu lokubana ibandla lenu lebizo selatshintshwa, libona ungani umthetho wandaba ungagcina usenza kube libandla linye na?
Njengoba ngishilo ukuthi angimake ngiqume okungaphuma emthethwandaba, ngoba kusemthethwandaba ke kumqoka ukuthi kufanele ukuthi sihloniphe umthethwandaba sibe sesikhuluma-ke isinqumo somthethwandaba sesihlulile.
Lo ngumnumzana Bednikho Bhebhe, unobhala jikelele webandla le-MDCT elikhokhelwa uNkosazana Khuphe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla le-MDC liphe abasekeli bakamongameli abathathu amandla ukukhokhela inhlelo zebandla ezithiyeneyo ngesikhathi ibandla elibusayo leZANU-PF lalo lilolonga amakomiti alo ezigaba ama-District Coordinating Committees. Ezinye ingcwethi ezicumula ezombusazwe zithi lokho kutshengisa ukuba amabandla lawo mabili aseqalisile ukuzilungiselela phambili kokhetho oluleminyaka phose emine ukuthi lwenziwe ngomnyaka ka-2023. Sixoxe le ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Max Mkandla, saqala ngokumbuza ukuthi ibandla le-MDC lingabe selize lasuka na kudaba lokhetho olwedluleyo.
Ibandla leli lakade lithenjwe ngabantu, ibandla le-MDC njenge-opposition party elabantu abaningi. But practically lapha ku-ground lapha ka-1 kababonakali, 2 akutshengisi ukuthi khona ukhetho lanxa lozo lube khona kusasa njengoba bedliwa kuma-primaries khona lapho kuma-by-elections, kuma-by-elections nxa kubedliwa ngalindlela. Sibe sesikhangelele ukuthi khona kambe kungaba nempumelo ezatshintsha yini kwela kusasa. Ukuthi banganqoba sibili bebe yindele majority. It's not all about ukuthi khona bewine ku-presidential. Kumele bewine kuma-parliamentarian seats. Okwenzela ukuthi phela nqabe sibe yi-majority e-parliament benze lokho okuthiwa khona i-vote of no confidence nje to impeach umngameli nqabe ngamfuni. Kodwa-ke akucaci lapha ngoba sizakathesa ukuthi sebekhulumisana ukuhamba i-delegation yabo yakhulumisana labo akucaci. Ngenye iunithi ebuyayo ukuthi izinto zime kuhle yini, bona bale mzamo bani bazakwenza ukuthi into zibe khona.
Siyabona ukubana ibandla leZANU-PF lona lingani seliqalisile vele umkhankaso ukhetho oluzayo, ngeliphi elikhanya lizilungise?
Ngibona ingazani igwala ligijima lilungisa induku zalo masinyane isikhathi sikhona. So ngibone ngazani lapha iZANU igijimisa ukuthi khona ibe lokhetho oluhle olungasoze lube lo muntu ozathi kuciliwe laphana. So nxa belungiselela khona kathesi bengena besenza umkhankaso, bazitshengiselela ukuthi bamele be-accepte ngabantu ku-ground. Labana bethi bathi babuya beficane labana abantu sebebaspoyilile ngepolitika, babatshela lokho nalokho, kunzima ukuthi umuntu umguqule khona laphana. Singakhohlwa ukuthi khona nxa singena sibili ukuthi sokuzinsuku zangikhona sibili, izangena ngakho konke kwendlala kwani, okokwezilimo, konke kwezinhlanyeni, konke lokhuyana kuzangena kube khona abantu bekudingi khona kanti ukuthi khona kubekwe kube yinto efanayo ebukwa ngabantu. Nxa sokwenziwe khona lokhuyana kuzaba nzima ukuthi abantu belumule eveleni lona liyana abalimunyayo ukuthi abantu baphiwe lokho, ngoba kathesi ipolitika ekhona ngezisu asiyo leyana ukuthi khona ngiyumba ngazo ilize sasalithatha mhlawumbe singezisu ukuthi khona umuntu yena utholani khona lapho.
Lo ngumnumzana Max Mkandla, ingcwethi ecubungula izombusazo, beqoqa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umnumzana Umnumzana Elijah Cummings obedume ngokulwela amalungelo oluntu lwabensundu emele isiqinti seBaltimore khonapha kwele Melika edalela amarepresentatives ekubandla lamademocrats kasekho. Umdeni wakhe uthi umuyi obele minyaka phose engamachumi ayisikhombisa i-68 ubhubhele esibhedlela seJohns Hopkins Hospital namhlanje emadabuka kusa. UCummings ubekhokhela abahlolisisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump obikwa wacela ilizwe le-Ukraine ukuthi limncedise ekudingeni okubi okwenziwa ngumnumzana Hunter Biden umtaka Joe Biden elizweni lelo esakhokhela inkampani ephehla umlilo kagetsi. UJoe Biden ulakho uncintisana loTrump kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. UCummings waziwa kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu lokulwisana lenkethabechabi. Umkakhe unkosikazi Maya Rockamore Cummings uthi umoyi ubhubhe elokhu elethemba lokuthi ilizwe leMelika kumele libe lohulumende obalulekileyo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vumani Moyo ingcwethi kwezombusazwe ozimele yedwa.
Into ekhona lapha ukuthi kulabanye abantu abalesi kuthiwa nisisinde esintwini zithi umuntu kulesisinde ngomunye wabo kade elesisinde ngomsebenzi obewenza usebenzile for isikhathi eside. So hayi ilizwe lilahlekelwe kade sivumela nje ukuthi amele lokho akumeleyo akukhuluma kumele sibili amele abantu.
Yes, siyabona njalo ukuthi kade ngumuntu okade party kwekomiti leyi eyaziwa ngokuthi House Oversight and Reform Committee. Njalo ikomiti leyi ibihlolisisa khonokho ke ukuthi umongameli Donald Trump kulento eziningi angazenzi kuhle. So ke ngokubhubha kwakhe ubona njani kuya ngaphi konke lokho?
Ngabona ngezinto esezivele seziphumile khathesi lokhu kade bekuqalisile bona Cummings. Amboni ukuthi kungabe kusabuyele emuva. Mhlawumbe kuzaba lithuba lokuthi kube lo munye ongahlathatha isikhundla sona esika Cummings ngitsho nje ngokuba nesisinde. Angithi nxa kulo munye ovele khona kwesinye isikhathi kuyakungakhanya abanye kodwa enxa sokuyisikhathi sokuthi omunye layo uzasukuma laye aqhubeke ngenjongo ebibanjwe nguCummings.
Siyabona njalo lo mongameli Donald Trump sibili uthe le kade yindoda emadodeni. Kujoni nxa ekhulume njalo?
Njengoba bengisitsho nje ukuthi indoda ebelesisinde hayi ngumuntu ukuthi lingaphoxani nje uyakucasisela lapha yena omi khona. Whether liyavumelana livumelana ubona ukuthi hayi umuntu lo kayisiko ukuthi siyalwa kodwa into le yiyo imeleyo.
Singathi ke ubona ngani baningi kanganani abantu kade belembono kumbe abantu abalembono efana lekamuyi?
Yazi ukuthi kungani kunzinyanyana ukukhipha kodwa nje mina lokho engikholwa khona ukuthi kuzaba lo munye ozasuma ozavuma oza out of all this phakathi kwakho konke khonokho kulo munye nje ozaphutsha nje ubathutshe sithi hawu kade kutsho ukuthi lalo lalo kulesi sinde.
Alo ke ngumnumzana Vumani Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseDallas eTexas khonapha kwele Melika. Kulive Talk lamhlanje kuhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngemizamo eyenziwa ngomama ukuphandela imuli phakathi kwesimo somnotho esingamanga kuhle. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngomnyaka ka-2017 uhulumende wele Zambia wabika ngokusungula uhlelo lokwabela amantombazana impahla yokusebenzisa besesikhathini i-sanitary wear kungelambadalo ezikolweni zemaphandleni labaphuma emulini eziswelayo. Ibandla le-MDC lithi ukukhuphuka kwentengo yesinkwa isuka kumadola isithiyagalolunye isiya kumadola alitshumi lanhlanu ngumzekeliso osobala ukhomba ukwehluleka kwebandla lezano PF ukubusa ngemfanelo. Abapheka isinkwa bakhuphule intengo yaso izolo besithi kuyabadulela ukuthenga ingqoloyi kwamanyamazwe. Ukukhwela kwentengo yempahla sokuyinhlala yenza umchilo wezidwaba njalo sokulethele uZulu ubunzima obukhulu. Okwenza umumo ube mubi kakhulu yindlala ekhona eyabangelwa ikungani kahle kweZulu. Abe MDC bathi umongameli Emerson Mnangagwa sehlulekile ngakho kumele avume ukukhulumisana lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa ibandla lezano PF lona lithi ubunzima obukhona bubangelwa yiMDC ngokucela amazwe afana lelemelika ukuthi ethese leZimbabwe izitsheso zenotho. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule. Endawonye lelunga leMDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda ungumeli weBinga North edalele parliamente onguye osungula lingxoxo.
Ubunzima esibonayo Nkomo ngokuthengisa ukuthi ngabe kuthwali esikhuluma ngaso isikhephe, ngabe sisikhephe lesi sihamba sodwa asinamtshayeli, ngabe kuthiwa iflamathina aluba sithi iku-autopilot iyazihambela nje yodwa, kayinamnikazi, kayinamathinta ukuthi iqonde ngaphi iflamathina. Economy leyi lapho esikhona khona ngabe kuthiwa khona imbodlela egcwele ulaka ngabe sihle sizadabuka. Isikhale kakhulu le ingungu ngoba kakusela cile lapho ngatsho khona ukuthi lapha kungabe kungcono laphana kungabe kungcono. Namhlanje nje ngikhuluma kanje bengifonelwa izibhedlela eziningi ezisebhinga akula even philisi, even mhlobo bani wephilisi zisebenza khona kazisasebenzi kuhle. Ezitolo kakusangeneki, amanzi abantu kabala, ukudla abantu kabala. Ungawukhangela lo mpikitsha uthi ungani uyakufanisa lo mpikitsha esawubona kubosomalia ngezikhathi zamafemine leziyana. Kathesi akusamanga kuhle, awukhethi ukuthi kusedolobheni kumbe kusemakhaya.
Babu Gawule, umtukutsi watsho wathi vuma wasakara. Kukhanya kuyalehlulo kuyinto lokho, kungani lingavumi?
Kungaba ngendlela elibona ngayo livumele ukuthi omunye lomunye le ndlela yakho kubona ebona njalo omunye le ndlela yakho ufisa ukuthi into zihambe ngayo indlela izinto zihambe ngendlela abona ngayo. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi akusikho mfihlo leyo ukuthi eZimbabwe lapha umumo wezinto kawumanga kuhle, abantu baphakathi kobunzima sibili. Imali ayisathengi ikakhulu imali yethu leyi bond silinyaziwe yilabo abaphethe izimali, abanye bakhona abangaphandle abaphikisana nenhlelo zikahulumeni. Bayakholisa kabanye laba abanye abathi bona bebona umumo lo usibanje bengafuni ukuthi bahlanganyele labanye ukuthi kusetshenzwe ndawonye. Bebele kube khwezela ukuthi laba abantu bangaphandle abayibo bahlomisela izinto, amakuthiwa la ahlomisela izinto, bebele kube shoma kuphela izikhulu bekhwezela umlilo wabo usiyaphambili ekithi thina ngesikhiwa yisabotage. Kusekubhekeni ukuthi abantu abakhweza amaprize, abantu abafuna ukuthi abantu bahlupheke bese becapitalize bese sokubaphathisa khonoko. Abanye abantu abanjengabonabo ikakhulu abantu ama-opposition parties la ningalashi lawo ngabantu labantu abangalazelo labantu abakhangelela ukuthi abantu bangasake behlupheke ukuze kusincedise ukuthi singene embusweni. Bayakholisa-ke bethi hhayi akulakuthi hey into ziyakhwela, hhayi isinkwa sibonakali, kodwa bekhangele ukuthi umumo lo wenziwa ngabomu. Kodwa isikhathi sakhona siyeza lapho ama-supporters akhona, uhulumende uselungisile inhlelo zokuthi edile labantu bonke abasupporte inhlelo zakhe, bafuna ukuthi bona abantu bahlupheke ukuze bengene embusweni.
Baba Sibanda, uyamuzwa uGawule uthi lizayikhotha imbenge yomile ngoba lingabanye balabo abathela inhlabathi kumizamo yonke enziwa nguhulumende ukuvuselela umnotho.
Uyakwazi Nkomo, okwakuqala ngiyayangeka mina ukuthi khona ngiziphi, ngingumuntu wemathebelezi North lapho kusuka khona ubaba uGawule ubandlalela inkulumo yakhe. Ngoba okwakuqala uGawule uyatshengisa ukuthi akana bhizimusi ayiyenzayo ngaphandle kokuhlabele hlabelela izanu PF. Akanandaba nabantu, njalo ambona ukuthi uGawule yena ngokucabanga kwakhe one day abantu betsholotsho bangamkhetha ngendlela indlela abona ngayo izinto. Okwakuqala akula into esiyiproducayo phakathina kwaleli lizwe. Okwesibili, kusobala ukuthi khona imali yethu iyalahlekelwa yi-value every day. okokuthi khona lokho kadokuthenga izolo ngedola namhla uyavuka ukuthenga nge-$10 bese kuthiwa khona wena thengisa ngedola yona leyana eyayizolo. Azake ngikuzwe lokho mina ku-any mkhonomi ophilayo. Into yakhona esuka angani iyangikhahlameza ngogawule ukuthi uyakhohlwa ugawule ukuthi yena usebandleni elibusayo. Yibo abaphethe intambo zombuso wonke. So bayehluleka ukuthi khona umbuso lo bewusebenzise kuhle ngenxa yokuthi okwakuqala bayathanda ukuphupha kakhulu. Bathatha kakhulu ukwedlula amalawulo okugcina sokusenza ukuthi khona kube nzima ukuthi khona umkhonomi uphefumule. Angingeke ngawayatsho imzekeliso miningi kakhulu eyokuthi khona imali zithathwa njani kuleli lizwe kodwa kungelalutho olwenzakalayo. Kanti kungaba njani ukuthi ogawule labanye bakhe betshiyane lo mkhuba okuphoya ukucupha esikhwameni sikahulumende? Sonke siphile ngendlela esifuna ukuthi siphile ngayo. Okubi kuyini ukuthi ogawule lo mnankagwa bethi khona hayi chamisa ndoda asibonisayo nxa besithibona uchamisa nguyojiki ithebethebe ngaphakathina komkhonomi. Akavume nje ukuthi hayi asibonisane ndoda sihlale phansi sikhulumisane bese siya phambili. Ngoba thina into esiyidingayo sifuna umuntu weZimbabwe ethole ukudla, sifuna umuntu weZimbabwe ethole umsebenzi, sifuna umuntu weZimbabwe enakhe amanzi ahlanzekileyo, engambe esibhedlela ethole kula madokotela lamanesi aholayo njalo le mithi kanye lakho konke okufunakalayo. Yikho esikudingayo kuphela.
Baba Gawule litsho nalikhala ngezijeziso kodwa lihlezi lithenga inkulungwane lenkulungwane zezimota phandle kwelizwe. Kungani zingalenqabeli lezi zijeziso?
Uyazi ngiyamangala ukuthi Honorable Sanda ilunga ledala lephalamende lingakwazi ukuthi ilizwe leli lingaphansi kwama-sanctions. Ngokunjalo ilizwe noma lingaphansi kwama-sanctions kodwa limele liphile lizidinga indlela zokuphila. Awumina ngahle silale phezu kwesisu sibhazalale. Ikisadaka isisapota amanye amazwe kazi e-Africa esisapota ukuthi hayi ama-sanctions asuswe. Nxa umuntu onjengomongolufu uMongolufu esithi yena ama-sanctions ngasuswe isadaka imisapota isitsho njalo engu-president we-Tanzania. Wena ongumuntu weZimbabwe ongakuboniyo kunokuthi ama-sanctions asuswe. Ufuna ukukholisa ngokuthi ama-sanctions abe khona. Ubusuthola lokho okufunayo ngokuthi abantu bahluphekile.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla lezanu PF bekhuluma endawonye lomeli weBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dube Kosimanda oMDC. Kwelunye udaba, abeZimbabwe abachayela imota ezinkulu kwele South Africa bathi sekuqalile njalo ukuhlaselwa kwabo ngabachayeli bakwele South Africa abathi babathathela imisebenzi. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg.
Abachayeli beZimbabwe laba bathi sebedlela evalweni kulandela kuhlukuluzwa kwabanye babo lokuchayo kwabuhlungu komchayeli umnumzana Tendai Chamnorwa. UChamnorwa uze walaliswa esibhedlela ngemva kokuchayo kwabuhlungu abacatshangelwa ukuthi ngabachayeli bakwele South Africa abangamalungu enhlanganiso ye-All Truck Drivers Foundation, ATDF. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Truckers Association umnumzana Wellington Manyonda uthi bathokozela nje ukuthi bamchaye bamchiya ephila.
Akakwazi nesuruma nero shireme chitiko she ATDF.
Ulinyazwe ngabachayeli abangamalunga enhlanganiso ye-ATDF abebemvimba amaroli athwala amalahle eMpumalanga. Kutsho bamchayele khona ukuthi uyisizalwane seZimbabwe.
Zimbabwe nokunomkhwaza zvakaipisisa kudai.
Abanye abachayeli beZimbabwe endaweni ezijeneyo eMpumalanga kubikwa bethathelwe amakhiye amaroli abo, abanye babanjwa ngamandla ukuchitha umthwalo wabo endleleni. Omunye wabachayeli bakwele South Africa labo ziveze kuphela ngokuthi ngunyathi ukuthi abakufunayo ukuthi abachayeli bokuza laba baphume baphele kwele South Africa.
Sinamsebenzi nekhoda, sinamsebenzi nanex. We'll never like South Africa ukuthi sohlala phasi kungasebenzi thina. Kusebenzela amaforeina. Kumnyama kubomvu, dark blue fana aphumile. Asinamsebenzi, asinamsebenzi. Fana ukwazi lokho nje clear.
Ukuhlaselwa kwabachayeli bakwamanye amazwe kwele South Africa kumemetheke kakhulu eDurban ekuqaleni kwalonyaka. Kutshiswa amaroli lokutshaywa kwabachayeli laba kanti abanye sebelahlekelwe zempilo zabo. Yinsolo.
Siyabonga Benedict Nhlapho, isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani. Ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wethule okusemthethweni ugwalo lwezibopho zokuthengiselana lamanye amazwe kobulawayo. Udaba lokuthi umkhokheli webandla le-MDC oqotho ngubani obeluthethwa namhlanje edale le-Supreme Court eHarare ludluliselwe phambili kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngilithiya kuStudio 7 Live Talk. Kodwa ke lingasibamba ekuseni ngo-6:30 lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.